Iningi labo mama lithi leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamaqhinga oqeda lezindubo. Umhlaba wonke jikelele uzamana nakusasa lapho kunanzwa ilanga labo mama ele International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi esitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabo mama.
Ilanga labo mama lilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Kufanele ukuthi ubonakale ukuthi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi semasholomushe uthi njengabo mama abendileyo besemaphandleni ngabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu ayaphansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lo baba ngkhaya alisakhulumisani kuhle, sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo, lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhu esalele.
Uthi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abetholwa ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo osobhuko umama lama-councillors, kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba. And le misebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubo mama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Daughters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile ama-group amanengi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayiselebrata sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babechallengana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngo-councillor, ukuba ngo-MP, ngoba bayachiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belwisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba, it's rare ukuthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe ukuthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazi lutho, umuntu ongelalutho angalutsho ngoba angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zisiye emadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isize emakhaya, kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezijeneyo sesigoqa imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubo babo ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.